Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngolwesine mhlaka 11 kunhlolanja 2021 nguntunga milinkumo endabeni zekuseni lamhlanje
besikhaya ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele laphume lohlelo licacileyo lokuthi injection leizane kanjani
Kupupe abantu abalichumi lanye ngecoronavirus yeZimbabwe isolo ngesikhathi uhulumende esithi kungamanga ukuthi kakaphumele sinqumo kudaba lokuthi uzathenga uphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane.
Kuyabongeka ukubana laba abadla umnotho weZimbabwe labo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zezimbabwe.
Kule kampani ya kwele Russia emba ama daimana eZimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha iCOVID-19. Eli South Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bed Bridge mhlaka 15 ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abalichumi lanye ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane kuleli laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34,864. Asebefile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lane 1,364. Inani labahlaselwa yilomkhuhlane kanye lababhubhayo liqhubeka lisehla ngesikhathi uhulumende elandula impiko ethi kakaphumi lesinqumo ekuthini uzathenga uphi umuthi wokujova abantu ukuze bazivikele kucoronavirus. Kulembiko ephume kumaphephandaba ebisithi uhulumende uzamelela ingcwethi ziqale zicubungule ubukhali bomuthi ozasetshenziswa andubana ilizwe libe kwazi ukuthi lithenga uphi. Kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosazana Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. Ele Zimbabwe liphakathi kokukhulumisana lele China ngokuthenga amajekiseni alo alungiswa inkampani yeSinopharm kanye lele Russia ngejekiseni yalo eyaziwa ngokuthi yiSputnik V. Ele South Africa lona lithenge umuthi olungiswe inkampani yeAstraZeneca kwasokutholakala ukuthi umuthi lo awulaphi ngokugcweleyo umkhakha weCOVID-19 osuqhamuke kulelo lizwe. Kodwa izolo inhlanganiso yeWorld Health Organization yethule umbiko isithi umuthi lo uzasebenza lakulumkhakha. Le yinto ethiye abanye betitekile besithi iqiniso kabasalazi. EZimbabwe kona abanye bathi balokwesabela ukuthi njengoba uhulumende elembali yokubandlulula ekwabeni ukudla ulakho ukwenza okufanayo ekuhlabeni uzulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezompusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ongomkhokheli wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Akukaphumegcina ukacaca ukuthi abantu izaniwa njani le injection besikhangela ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele aphume lohlelo olicacileyo lokuthi injection le izaniwa njani kumbe izanikwa ngama-districts kumbe ama province kucace lokuthi izabe ihlatshelwa kuwapha ama centers kucace kodwa kwakhathesa kukaphumi khona ngokunjalo ke njoba sisazi ukuthi eZimbabwe sibalohlupho lokuthi kulabanye abantu abasuka baphathwe ngcono kulabanye abantu basuka bangathi bayesaba ukuthi ingxenye izathi sibuyile bese kusiba leketa abajabi yokuthi kuqalwe ngokunikwa abanye ikakhulu bona abalenhlanhla yokuthi bona bakuhulumende labona ababangathi bayaziyo ukuthi bona ngabe ruling party yeZANU PF phose yibo abangaqala so besifisa ukuthi into le ngayenziwa kungeni iswe bonke abantu ama-stakeholders athiyeneyo kuvunyelwa ukuthi kuzaphathwa njani kodwa sikhuluma kanje kathesi nxa kuthi iyabuya ngeviki ezayo kuze kufike lesikhathi kungakacaci ukuthi injection izaniwa njani abantu because okuluhlupho so ke khonokho abantu bazibuza imibuzo ukuthi aluba sibile uhulumende kathesi uyatshengisa ukuba ngumuntu ngoba impilo yangabantu bonke asiye abantu abeZANU PF bodwa kodwa ngabantu bonke kufanele injection ingabuywa inikwe abantu bonke abantu bahlatshwe ngendlela eqondileyo kungabi lokukhethana kule indaba yokuthi abantu banikwele umuthi
selikelezwa na ukuthi iJackson le ingafika ngobani abazaqala ukuthi bahlatshwe
well thina njengezakhamizi okwale injection okufanele ihlatshwe abantu lathi siyizwe enyuzini sizwele ama-newspaper lakubo-social media kodwa eqinisweni asikatholi uhlelo olucacayo ukuthi iprogram yakhona izakhanyiswa njani asikezwa futhi lokuthi abantu abazaqala ukuthi banikwe le injection ngobani kodwa ke besifisa ukuthi aluba kuyananzelwa nguhulumende labona abazaba yingxenye kule ukuthi ngasikhuluma kane kathi singaso kufakiwe iqula labantu esingathi yikomithi ezempila kahle ngenisa lathi izakhamizi lamanye ama-stakeholders nje wonke ukuthi kube le ndlela yokuncedisana ukuthi i-injection lenxa ibuye ukuthi wonke umuntu ayifinyelele lokuthi kungabi lokukhonana phakathi kwabanye abantu khonokho bekuzancedisa njalo phela sinanzele ukuthi kulama-districts atshiyeneyo kulama-province atshiyeneyo konke lokho kwakacaca ukuthi kambe i-injection ingabuye izaniwa njani ngoba ingabonga unikwa nje kungaqedakali kuzenzisa abanye abantu babe lobunzima bokuthi bayithole so kuyisifiso senu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi nxa le injection ingabuya kube segcekeni ukuthi izanikwa njani abantu kugqiniswane labo kube lela macebo afakwayo abambekayo ukwenzela ukuthi nxa isibuyile kungabi lokuthi abanye sebesele phandle kumbe abanye sebetholile so ke sikhangele sonke sivule amehlo lendleko ukuthi sibone kuzohamba kanjani kodwa njalo thina njengezakhamizi zimisele ukuthi hhayi singabona ungathi akuhambi kuhle asoze sithule sizakufaka kube segcekeni ukuthi hhayi shindlela okwenziwa ngayo le okuphathwa ngayo le injection inikwa abantu ayisikho ukwenzela ukuthi masinya nxa kulezi gwenxa kulungisiswe masinya
umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezompusazwe njalo ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kunjalo nje inkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe iAl Rosa PJC ithi izathengela iZimbabwe amajekiseni ecoronavirus alungiswe kwele Russia awe Sputnik V. Umbiko lo uza ngesikhathi uhulumende esememezele ukuthi amajekiseni awaphiwe ngele China azaqala ukufika elizweni ngomvulo. Sixoxele ocubungula ezompusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyabongeka ukubana laba badla umnotho weZimbabwe labo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zeZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe eqinisweni ngabantu abazintandane kulusizi ukubana silomama umonika esikhumbulayo ngemva komnyaka ophelileyo waphuma esithi iZimbabwe iza ncedisa iChina. So ukuthi lanamhlanje njengabantu bakuleli lizwe sithi okuzaphuma emlonyeni kaMonica yikho esingakulalela njengelizwe siyabe siyazikhohlisa. IZimbabwe kayila capacity yokuthi ngathenga anything. Uma kungaba le mali kuyabe kuyindlela yokubana bezinothise ngoba siyakwazi ukuthi kwelakithi lanoba kuthiwa imali yokuyathenga ibhokisi lomufi abantu bayabe befuna ukuthi betshontshe. So mbona ngazathi kufuze ukuthi sikuvume ukuthi mile umbuzo ukuthi bayatshontsha malini ngoba abantu abasiphetheyo ngabantu benkohlakalo ngabantu abajayele ukuzinothisa ukuthi abantu benze anything ezasiza umphakathi kakukho kubo lokho.
Ukuthi bengaze betshontshe imali ekhangelane lomsebenzi ongaka okulwisana le coronavirus ifuzwayo.
Akusiyo into entsha leyo baba, ungakhumbula odinga umphathi ntambo wezempilakahle u-Obadaya ukhitshe yiso isandla baningi abathintekayo ukuthi nampa ama-tenders emalini zemkhuhlane. Kithi sesalahlekelwa zinhloni, salahlekelwa yobuntu, akukhethelekile ukuthi imali ngeyani ngafika ezandleni zabantu bakithi. If either ba-inflate ama-prizes besenzela ukuthi bebe and kwelakithi akusethusi, yikho vele uzathola layena low owayetshontshile ngesikhathi sewilovele sebisethu. So elakithi ubusela ayisiyonto okuthi yethusa, inhlalo yethu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe. Isitichi samagesi ewange power station esikusigaba sika unit 1 silumathe umlilo santsha izolo ntambama kwacitsha amagesi kwezinye indawo. Umphathi ntambo wenkampani yeSesa Holdings umnumzana Sydney Kata wethule umbiko esithi umlilo lo ubangelwe ikuvuza kwedizili. Uthe isehlakalo lesi sibangele ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngamandla kagesi angena ku-140 megawatts phakathi kwamahola amathathu. Kodwa uthe baphezu kwalo lolu daba njalo namuhla amagesi azabe sekhona ngokugcweleyo. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana ibonisa amalanga abilentuthu ethunqayo kulesi sitichi. ELSouth Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bed Bridge kusukela mhla ka-15 ngeviki ezayo. Imingcelele ivalwe ngenyanga edluleyo umongameli Cyril Ramaphosa esithi umkhuhlane we-COVID-19 ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokwesimemezelo esenziwa umongameli Cyril Ramaphosa, imingcele yakwele South Africa ogoqela lowe Bed Bridge osetshenziswa ngabeZimbabwe abaningi ikhangelele ukuvulwa ngomvulo mhla ka-15 Nhlolanja. Wasaphethe isikhundla sikasikomiti wenkampani ye-Border Management Agency umnumzana Kene Ravele utshele ikomiti yephalamende ebona ngendaba zasekhaya ukuthi basebenza gadalala ukuze imingcele ithi ivulwa kungaselamigoqo. Uthe sebeqhube umhlangano lweziphathamandla zomngcele eZimbabwe kumizamo yokuthi basebenzisane ukuthi kwenqatshelwe kuminyana kwabantu emngceleni we-Bed Bridge. Uthi okwakuqala bafuna ukuthi izikhathi zokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu emazweni omabili zifanane ukwenzela ukuthi izihambi zingathi ziphuma eZimbabwe zifice South Africa sekuvaliweyo. Bafuna njalo ukuthi kube lokukhulumisana nxa kudindelwa abantu amapasipoti ukuze kungathi kucele leZimbabwe sebedindelwe baphela kutholakale ukuthi kwele South Africa bagcwele bayaphuphuma. Umnumzana Ravele ututaba lokunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwamazwela omabili ngolunye abakhulume ngalo kabanzi.
They have made of a commitment to deal with the issue of fraudulent COVID certificates and illegal crossing at the borderline.
Sebesiphe isiqiniseko sokuthi bazaqinisekisa ukuthi akekho ophuma eZimbabwe esebenzisa incwadi yamanga yokuthi akalalo igciwane le-coronavirus.
Because what has been happening in the past was that when the volumes of people become higher, some of our neighbors will open the floodgates for people to just walk in.
Uthi bakhulume kabanzi njalo ngokungena kwezalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni kulandela insolo zokuthi amanye amapholisa eZimbabwe lamasotsha kwele South Africa aphiwa imali esifumbathiso ngabafohlayo laba. Ukuvulwa kwemingcele lokhu okukhangelelwe ngumvulo sekomukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwemncele lokho.
Abantu njengoba nje bekhezi lapha balande imisebenzi kodwa banemideni ekhaya abayishileyo okwenza ukuthi bafisa nabo ukuhamba siyabona abathandekayo babo. Okunye futhi ukuvuleka kwamabhoda kwenza ukuthi i-trade nokumuva kwamagoods nama-services kube lula, kwenzeke kalula.
Isikhulume senkosi yakwaMthwakazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi kuzasiza kakhulu ngoba abaningi amapasipoti asephelelwe isikhathi abasakwazi ukuthi benzeni. Ufuna njalo uhulumende weZimbabwe loweSouth Africa bengalokothi ukwekela kusenzakala ingxabangxoza yesiminye eminye ebonakala enyakenye lekuqaleni komnyaka.
Awungeke ukuthi uvule ibhoda uhlangothi olulodwa ngale kungavulwanga, akwenzeki. Kufanele loba kanjani bakhulumisane, bavumelane ukuthi kwenziwa njani. Isiminye eminyele siyane sika-December, hayi afanelanga ukuphinde kwenzeke lokhuyana. Uma kungenzeka, ohulumende bobabili sizabafaka icala lokuthi abanaki impilo zabantu. Ngoba kufa abantu laphaya, baya-expose abantu ku-corona okungalunganga.
Ukuvulwa kwemingcele lokhu bekuthinta kuphela abantu kazana labaphila ngokuthenga impahla kwele South Africa besiyathengisa eZimbabwe. Abathwala impahla eziqakathekileyo ugoqela labomalayitsha abasebenzisa amaroli amakhulu ndawonye labeZimbabwe abafuna ukuzibuyelela ekhaya bebelokhu bevunyelwa ukuphuma elizweni. Abahamba ngendizamtshina labo bebelokhu bevunyelwa ukuphuma bengena kwele South Africa. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ivika ukuba ibandla leMDC Alliance lithi alilani lokwenza lenkulumo zamabandla ombusazwe ezikhuthazwa libandla likamnumzana Douglas Monzora leMDC thi ngoba uMonzora esidla lezano PF. Iphephandaba leKroniko lithi obe ngumeli weZimbabwe kwele Mozambique obulawe ngomkhuhlane weCOVID-19 umnumzana Douglas Nyikayaramba, yena owake waba isiphathamandla sebutho usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kwa-Studio 7 linjani kodwa ngondlovu okhulumayo e-Studio Mpaka ngapha kwelesa South Africa. Hayi siyabonga semsebenzini elusebenzayo sibili ku-Studio 7 le ndaba lezi lisiphakela zona. Kodwa ke bakhuluma abantu sibili amacinso apheleleyo kodwa kwayihlanga simuka lo moya ngoba le nto abayikhulumayo president yakhona le party yakhona yeZANU-PF abantu abalekhande elikhulu sizakhuluma sesidele. Ngiyalanto abangayitshintsha ngeke betshintshe umthetho awayamukeli la mapoint akhulunywa ngabantu pho ayikho into esingayenza kodwa sizahlala lokho esiphethe sikhuluma okusalayo injection akukho kuhlatshwa kona baphezulu kucala sinto siza kuyela emuva ngoba angeke sithembe specially kamnangagwe ngeke ithembise ngoba ungayigijimela ihlabe kanti ibhubhisa abantu bemathebeleleni njengoba vele akabonani labo abantu besebethemba ukuthi hayi vikele i-coronavirus kata hayi after this time is partit about siyabonga
linjani basakazi beStudio 7 nabalaleli lo okhulumayo ngu-Arthur Sibanda ngisekuqala. Mina ngithanda ukuthi ngithi hayi iZANU kabayenzi i-Politburo meeting yabo kabayenze baye phambili abantu bayasitshengisa ukuthi bona bakufakayo kabakulandela kodwa bekuhamba bethelane i-COVID-19 ngale nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli wasola ukhaya yena lo nguyomemezeleyo uSimon Khame wasola wathi iZANU African to celebrate death let us think about the families who had lost their loved ones. Wakhuluma kodwa bafa ngobulema babo kabahambe bekwenza ubulema babo nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli kabahambe asikungeni hambani liye kwenza kodwa nxa selisifa thina siyahleka into zobulema. Ngiyabonga ngu-Arthur Senkayi.
Yebo umsebenzi we studio 7 ngikholisani ukhulumayo ngikuthumana sejonde hayi ngisakazi ngiyathaba indaba esizizwa zona sika studio 7 mayelana ne corona sihlala sinqabele lati esihamba khona sesikwazi ukuthi hayi sinomsakazi wethu we studio 7 ositshela ukungcono kule radio Zimbabwe babethumezela ama message abo ku WhatsApp kuma phone ethu but akuzwisiseki iqiniso kakhulu silizwa ngani basakazi hlalele njalo siyabonga inkosi likhokelele kuze kufike nininanini siyajabula msakazi ukuzwa amazwi enu
Salibonani basakazi abahle baka Studio 7 nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphosela amba kithi lapha ngifisa ukuhalalisela umdala isikhulumeli sebandla lethu le MDC Alliance ubaba uFelix uMagalela uMafa Spanda. Sizwile ukuthi ngeviki ephelile ubesenelisa 70 years ephila esivisithwala. Hawu sithi khula uze ukho kube kanti siyakubongela futhi lokukhulumela ibandla lethu kuhle kangaka besithi iqhubeka wenza umsebenzi omuhle kangaka owenzayo ngokukhulumela ibandla siyakuthanda kakhulu isikhulumeli sethu sibona ngani ngendlela ekhuluma ngayo ibandla lethu liza sukula iza khula ngendlela emangalisayo 2023 siyanqoba siyakubongela qhawe lethu Felix Magalela Mafa khula uze ukhokho uhambe ngo ndolo nyabonga
Salbonani salbonani basakazi abahle ngikhuluma loNgwenya la eSandton eGoli siyabonga ukusithethulela indaba ngoba kungasiyini hayi kube okunye kasikwazi kodwa ke ngenxa ukuthi likhona sicela ukuthi libambe njalo ngathi uNkulunkulu engalelusa alisithe ngaphansi kwesandla sikaSathane uSathane angalitholi ngoba phela uSathane uhlale ezingela abantwana bakaNkulunkulu mina nje into engiyicelayo ukuthi abantu bakithi abayeke ukukhuluma into ezingayisizwa la kuma WhatsApp la leti injection ye corona iyabulala ngoba oqala ke kose Jove ngayo ngoba ingone ifike nje emalangeni la eSouth Africa lokuthi manje ngoba siphikele lo thuba lokuthi nathi sibalwa phakathi ukuthi sizoyithola sisebenzisa abantu bengahambeli kude umkhuhlane lo ukhona uyabulala futhi abantu abayeke ukwenza sengathi ababonje manje utshwala buvuliwe sebeyaqala igenge lencane le yokulala bephuza utshwala behambe kusuku begcine belimala futhi so siyacela ukuthi manje abantu zamuntu baziphathe kahle konke lokhu kushiwo i-government abakulandele njengoba kunjalo sincengene impilo sibheke phambili kwenzela ukuthi sikwazi ukuba nekusasa uNkulunkulu muhle uNkulunkulu khona uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bayophetha ngani futhi kuyakwenzakalani ngabo noma kungazi abantu abasemhlabeni bethini kodwa okusalayo nathi ngelinye ilanga kuyogcina sekuright ngakithi sizobuyela emakhaya ngesikhathi ngiyabonga kakhulu lapho elikhona amagumbi amanomhlaba uNkulunkulu alisibekele liphile livikeleke kodwa okunye ukuze siphile kufanele ukuthi khona lokho okuyiziqondiso okuthiwa sikwenze le mithetho eshaywa kufuneka siyilandele futhi abantu bengenza ngathi ukujova nge-injection kuyinto entsha sivele sazalwa sajova lanamhlanje siyaphila so le injection ukuthiwa ibulala abantu likuzwe ngobani lokho linabantu abantu abayeke ukufafaza izindaba ezingamanga kuma WhatsApp group
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 0012024650318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wele Uganda uvule ubulembu be-internet izolo ngemva kokubucitha ngenyanga edluleyo phambilini kokhetho olwenziwe mhla ka-14 ngozibandlela. Umongameli we-Iran uthi lelo lizwe lizahlonipha isivumelwano elasilobelana lamazwe angentshonalanga esilivimba ukubumba izikhali zembubhiso kuphela nxa amazwe la engatshengisa ukuthi lawo ayasihlonipha lesi sivumelwano. sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukaMnumzana Donald Trump lidale leSenethi kungene kulanga lesibili izolo, lapho abatshutshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi obutsha bodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende olwabangela ukufa kwabantu abahlanu. Icala leli lithethwa ngesikhathi umhlelo zakhe zokuvuselela umnotho njalo ekhangelele ukuthi idale leSenethi lipasise iziphathamandla zikahulumende wakhe azikhethileyo. Abatshutshisi kudaba lukaTrump lolu bazaluchaya kuhle udaba lwabo phakathi kwamahola alitshumi lasithupha, kuthi ngemva kwalokho amagqwetha kaTrump lawo amvikele phakathi kwesikhathi esifanayo. Sixoxelo cubungula ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Esikubonayo yikuthi iMelika ihlukene phakathi okwenza ukuthi iDemocratic Party leRepublican Party zibe ngamanzi leoyili, kwenze ukuthi amaRepublicans lamaDemocrats kuSenate lakuHouse of Representatives bahlukane phakathi. Lokho ke kulomthelela kuimpeachment. Siyabona njalo ukuthi amaRepublicans awavumelani impeachment ukuqhubeka kwayo lokugwetshwa kwaTrump. AmaDemocrats ngobunengi bafuna kwenziwe lokho. Lokho siza kubona kuqhubeka phakathi kokuthoniswa kwaleli cala lize lifike ekucineni, bedonselana abanye beme kulolu hlangothi abanye kulolu hlangothi. Kodwa sibonile njalo amaRepublicans amanye athile kuSenate bevota lamaDemocrats. Siza kubona kuqhubeka khona lokho ukuze kufike lasesinqumeni sokucina bazavota labo, kodwa ukuthi bazatholakala abeneleyo ukuthi bamfake icala bamgwebe akukabonakala ukuthi kungenzeka lokho.
I-impeachment le ungathi iyaziphazamisa yini inhlelo zikamongameli Biden njengoba laye esanda kungena embusweni nje?
Iyaziphazamisa inhlelo zakhe ngokuba udinga usekelo oluvela kumademokrasi loluvela kumarepublicans enhlelweni zakhe, ikakhulu okuncedisa ukuqinisa umkhono weMelika ngalesi sikhathi untengentengiswa yi-COVID-19. Lezinto eziningi azidingayo njengoba wazibala, i-immigration reform, i-racial justice reform, i-climate change, zonke izinto leziyana akhuluma ngazo zidinga ilizwe leMelika lisebenza ndawonye. Njalo ke campaigne wathi uzasebenze umuntu wokuhlanganisa isizwe, hayi ukuba lidunga manzi njengoTrump, kodwa abuthi abantu basebenze ndawonye. Lokho kakwenzakali nxa kuqhubeka kudonselwana. Ngakho kuyafisa ukuthi ngabe impeachment iyaphela masinyane ingaqhubekeli phambili.
Ubona izala nkomoni Ncube?
Ngendlela okungakhona kubonakala kahle kamhlophe ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okuvelayo kusiya phambili okwethusayo, indlela okuzaphuma ngayo yikuthi uzatholakala engelacala. Kawasoza tholakale ama-senators afika i-2/3 majority ukuthi bamtholele icala. Kodwa sizathola amanye ama-Republicans evota lama-Democrats ukuthi bamtholele icala, kodwa inani lingafiki kulelo elidingakalayo ukuthi bamtholele icala. Okungenza bagcine sebe siya kulokho okuthiwa yisensha, ukumsola kakhulu ukuthi bavumelane bengamaphathi womabili ukuthi bavote ukumsola ngendlela enkulu ngesenso sakhe leso ababe besola. Okusho khona ukuthi endaweni yokuthi atholakale lecala asolwe kwenziwe isensha abangavumelana kuyo bengamaphathi womabili.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuzibheda ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi nge-coronavirus eZimbabwe izolo ngesikhathi uhulumende esithi kungamanga ukuthi kakaphumele sinqumo kudaba lokuthi uzathenga uphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Kule nkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha i-COVID-19. ele South Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe Beit Bridge mhla ka 15 ngomvulo ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo ngontungamile nkomo.